Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingalifu kanjani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 9 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. UZulu uyathandabuza ngokuqhakatheka kwebutho ngelanga lokunanza imisebenzi yabakubutho elikhona lamhlanje.
Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumlomo bethi hayi ngangcono ibuye impi ngoba ngama-bond free abakwazi ukuthi impi injani.
Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu kungelambadalo amatsiyane enkuku ezilamalanga alithumi besithi yikudinga nje amavoti.
Yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu beZimbabwe betshonele ibhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidla etafuleni besidla ezimnandi.
Amapholisa ogatshalwe FBI afike emzini wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump izolo ebusuku ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo.
Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukushuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EleZimbabwe linanza ilanga lokuqhakatheka kwemisebenzi yabakubutho lamuhla ngelanga leDefence Forces Day. UZulu uyabuza ukuqhakatheka kwebutho ngelanga leli kulandela ukuhluthuna umbuso okwenziwa ngamabutho abaphathisa ukususa umnumzana Robert Mugabe esihlalweni. Kukhangelelwe ukuthi kuza kuba lo mdlalo wenguqu enkundleni yeNational Sports Stadium lapho iqembu lebutho elizadibana khona labo sowabo bakwele Botswana. Abaculi abalodumo abagoqela imafikizolo yakwele South Africa uSandra Ndebele wakobulawayo Londux Malax Jr. wePlumtree bathokozise abaningi eHarare izolo ebusuku ngelanga lokunanza amaqhawe esizwe kulandela umkhosi weHeroes Day. Isiphathamandla sebandla leZANU-PF eBinga, umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka, obesemkhosini weHeroes Day izolo, uthi amalanga la aqhakathekile ngakho sebeqoqe umkhosi weHeroes Gala eBinga ngempelaviki lapho umhlabeleli olodumo uDT Bayo Mudimba owazakala ngengoma ethi Kujatajata uzaxhasana labanye abaculi ukuthokozisa uZulu. Ukuze sizwe okuningi ngalomcimbi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Munsaka yena oqala ngokuchasisa ngokuqhakatheka kwelanga lanamhlanje.
Umsebenzi oweHeroes owamaqawe ethu elizwe uqhubeke kakuhle endaweni esijiyeneyo. Ngibe lethuba elimnandi elokubana ngibe seNational Heroes Acre lapha umongameli sinike ispeech enhle okumangalisayo enathisa amanzi. Namuhla siyabe sithokozelela ilanga lamabutho ethu. Amabutho ethu asikhangelela ilizwe, kumele sikhangele okwenzakalayo emazweni atshiyeneyo, sikhangele okwenzakala eUkraine, sikhangele njalo sokusenzakala kubo China, labo sebefunqasa umsindo wabo, labo America kunjalo, labo Taiwan. Sikhangele ukuthi ona kusenzakala endaweni ezitshiyabo DRC khonapha eduze, abantu besilwe eMozambique. Singakukhangela sibone ukuthula okuselizweni lethu leZimbabwe. Lokho kuyasincweba kusitshengisa ukuthi hatshi laba abantu abalondoloza ilizwe baqhakathekile kakhulu. Baqhakathekile ngoba even lona ilizwe labuya ngenxa yamabutho alilwelayo abuya. Yebo nje kulabanye abasakhulayo abangakwazi ukuqhakatheka kwenkululeko, abanye beza belahlumlomo bethi hayi ungangcono ibuye impi, ngoba ngama bond free abakwazi ukuthi impi injani, abakwazi ukuthi ukuzibusa kunjani, abakwazi ukuthi ukukhululeka kutshoni, ukuthi hajhi lokhu akutsho lutho empilweni zethu ngoba siyadubeka. Kungcono ukuthi uswele ukudla kodwa ulokuthiwa yipeace kule security emnandi, kodwa nje ukudla awuswelakali elizweni njengaleli. Umongameli ukhulumile inhlelo ezijiyeneyo ezenzakala elizweni ezitshengisa ukuthi ilizwe sisiya ku-2030 hathi liyaphakama, alisoze liphakame kanye, siphakama sihamba step by step sisiya phambili, siqhubeka sisiya phambili, ilizwe liphumeleka liphuthuka, abantu bethola imisebenzi, iholo zingezelelwa ezabasebenzi bakahulumende. Lokhu kwenzakala, asinikeni uhulumende isikhathi isikhatshana wenzela ukuthi esebenze, konke okwenzakalayo elizweni kuphumelele, sonke sidle kamnandi elizweni elikhulelekileyo, ilizwe elabuya legazi, ilizwe lapho esizibusa khona, ilizwe okumele silibuse thina abanikazi balo.
Siyabona ukuthi kulomkhosi we-Heroes Gala ngempela viki ezayo kuyini okuyabe kusenzakala lapho?
Akubizwa ozwayo eBinga ngempela viki olwesihlanu 13th August eBinga Center eDDF Shipping Hall. Lapho umfana olodumo othiwa ngu-DT Bayo Mudimba, lo owajaya ingoma othiwa ngokujadajada, uyabe esebhinga ecula kugala yethu, abantu becazeka bekholisa bekhumbula amaqawe ethu. UBayo Mudimba uzaba labanye abaculi abavela endaweni ezijene ezebhinga ababe bemncedisa ubusuku bonke, uyabe kuyipungwe abantu becazeka benatha begida bejabula. Umfana lo ngumfana owebhinga, so sibone kufanele ukuthi sibize umfana olodumo ovela kithi ekhaya. Ngomgqibelo ntambama kaphumuli uyagijima ebesiya elusulu njalo eBinga Saudi, lapho yabecula khona ntambama elusulu center, yabecula labanye futhi abaculi abakhonapho eBinga ababemncedisa ubusuku bonke njalo kugidwa kukholiswa. So buya nini ngobuningi benu lizokholisa madoda, lizojabula lo mntana yenu uBayo Mudimba. Sikhumbula amacawe ethu obaba Oscar Jamu Ntanga abafayo befela ilizwe leli ukuthi thina sisale sizibusa, sijabula kanje labo Mudimba singela muntu osihluphayo. Akubizwa ozwayo ngempela viki eBinga.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Munsaka isiphatha amandla sebandla lezano PF eBinga obikhuluma ecingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi, hathi ingcosana abayitholayo okwamanje. Bathi bahola amadola eMelika aphansi kwamakhulu amabili okwenza baphile nzima. Umnumzana Isaac Mabuka owalwa impi yenkululeko olilunga lebandla lezaphu uxoxe lo Gibbs Dube ngabakubhekayo.
Into eyayibuyela lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo, and njalo kwahamba kwalwiwa, kathesi sesifika esigabeni sokuthi sesizibusa. Kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hhayi kungangcono ukufiwa, hhayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu. Thina esalweni ilizwe lathi kasincediseni kulokhu, kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo, hatshi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya, sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi, sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani.
Baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko?
Ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe. Abantu laba Othesi lanxa ukulumende zama ukuthi abancedise ngama allowance kodwa hathi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani side nxa si separate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona beku side yabantu abadubekayo ayapil ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama allowance kodwa ancedise ukuthi ama allowance akhule ayephezulu mbijana. Lo munye uhulumende ongangena uyapila ukuthi kona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela mjokojo. Abanye bethu sifunda, abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngumainjiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho. Hayi bo, asincediseni abantu abalweli lizwe.
Lo ke ngumnumzana Isaac Mabuka, ilunga lebandla lezaphu, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abanye basola uhlelo lukahulumende lokupha abantu amatsiyane enkuku kungelambadalo. Uhulumende uthi uza kupha imuli ezedlula izigidi ezintathu 3 million amatsiyane alichumi aselamalanga alichumi ngamuli inye. Njengendlela yokuphathisa uZulu phakathi kwendlala ekhona elizweni. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda othi lolu hlelo alusoze luphumelele ngoba kuzamele abantu bathenge ukudla kwenkukhu lezi khona ukubiza imali ephezulu.
Uhluphe silalo ngelokuthi abantu eZimbabwe sebe desperate kakhulu, ba desperate ngemsebenzi, ba desperate ngokuthi bayenze imali. Kanti njalo futhi silabantu abangelenhliziyo, abalenhliziyo ezimbi, abacabanga ukuthi abantu beZimbabwe ngenxa ye desperation yabo bangasetshenziswa nje liloba yini. Bona abantu abatshelela umongameli eceleni yibo abayizigangi kakhulu ngoba akula project ekuthiwa kuyaphongusuka uthatha ama siyano nika abantu. Into leyo kayiqali sayiboni senzakala ngabo 2014 owayengu vice president uphele ubaba umphoko ehambe nika abantu amatsiyane. Abantu abathole lawo matsiyane ngangilandelela kuhle sibakwazi yakwazi ukuthi amatsiyane akhona ayengama reject angakhuliyo. Abantu balala bekhangele befuna lamatsiyane lenkukho singakhuliyo, abantu bevalwa amehlo ngabantu abagangileyo abafuna amavoti besebenzisa abantu. Futhi kuyadanisa ukuthi uthole umongameli etshone busy enikana labantu amatsiyane. Into emele kumbe zenziwe ngabadomeni lezo bedebe benika abantu amatsiyane. Kanti futhi uzanika abantu amatsiyane ngemva kwalokho ukudla kwakhona ungabanikanga uthi bakwenzeni bakuthathe ngapi. Njalo futhi siyakubona ukuthi into le akusoze kuphumelele, sesidiniwe ngama-projects ayenziwa ngohulumende. Angingathi mina nxa ngingavumela ngithi akalangqondo. Ama-program ayenziwa ngenxa yokuthi kuzama kubanjwa abantu kuba abantu bebelokhu benika izinto ezingancediyo. Uhulumende lowo nxa esirias ngokufuna ukuempower abantu, umongameli kavula ama-EPOs ama-ezimayini lawa agcwele ilizwe lonke. Laye umongameli siyakwazi ukuthi enjeyana ulama-EPOs uphega amamayini indawo zonke lapho wagrebha ilizwe lonke walifaka ama-EPO. Kavunxa esirias ngokuthi ufuna ukuthi abantu bezimbabwe baparticipate kwi-economic development, kabavule ama-EPO banika abantu amezigabeni bamayine indawo zonke igolide lokunye okwembwayo kukhona. Kulama diamonds bavalile badla bodwa, kodwa thina amazimbabweni selokhu esitshona siphiwa amatsiyane angancediyo kuthiwa sizathuthuka ngamatsiyane bona besidla into besenza imali ngento eziqakathekileyo. So khona lokhu kuthiwa yikujwayelwa ngabantu abadala abasithatha nje badlale ngathi. Lathi futhi siyathatheka sithole sihlabela, sitshaya ikongonya, sitshaya izilogani, senza into ezingalangqondo.
Ngo ngokubona kwakho kuyini kade kungaphumelela ukungenza ukuthi lelo hlelo luphumelele ikakhulu nxa sikhangela ukubana bakhona abavele bedinga lezinkukhu
into kade imeli yenza kale nxa kunjengoba ngijila ukuthi abantu laba kabakho serious vele abakho serious ngitsho bathatha abantu basithatha nje njengemidlwane ngabe kufuza ukuthi bathathe babize abantu ukuthi abafuna ukufuya inkukhu abantu ba apply balandele baphiwe lokudla baqale ba trainwe bafundise ukuthi inkukhu zakhona zifuywa njani ngemva kwalokho futhi inkukhu zakhona ungazifuya akucaca ukuthi ziya kuya ngapi kule market yini yenkukhu zangkhona kambe sho nxa uzathatha abantu abangu 3 million ubenze ama farmers enkukhu kuphonga ukuthi wavunja ngakhona okwalekwa kwabakhona kweziwuta yikudlala nje ingqondo zabantu ukuthi abantu bezimbabwe betshona libhizi liqhobana lethambo bo abantu abadala besidle etafuleni besidle ezimnandi
Alo ke ngumnomzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ube khuluma ecingweni le Studio 7 esewange Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzaqhubeka esipha inhlonipho yamaqhawe abalwa impi yenkululeko abangaphiwa ngalinhlonipho abafana lomnumzana Ndabaningi Sithole loJames Jikerema abangcitshwa linhlonipho ngumnumzana Robert Mugabe. Umsakazo weZBC ulodaba lokuthi inkokheli yamabandla aphikisayo ibikhona emathuneni eHeroes Acre izolo izonanza ilanga lamaqhawe. Kade bekhona babalisa umkhokheli weMDCT umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Lavmo Maduku okhokhela iNCA, lo mayor wedolobho leHarare umnumzana Jacob Mafume kunye labanye. Kodwa umkhokheli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yakhe abayanga. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7. Ngicela libale yami mina ngumasoka ovela esigodini. Now, into engibuya ngayo lapha ngiyokuthi khona. Khangelani kathesi lina bantu bakamthwakazi lelithanda ukuvotela amahloni. Khangelani iBulawayo ukuthi ingcole njani. Ake livuse inkophe. Sasazi iHarare iyengcole ukwedlula zonke. Namhla iBulawayo yiyo esingcole ongaza ukubona. Mina ngikwazi ukuthi abantu besiNdebele linjani. Kathesi selifaka uChamisa. UChamisa lowo. Limfaka ngaliphi ngoba vele amashoni asozawafa asithanda thina abantu besiNdebele thina into esizisondeza kuwo angazi ukuthi kade vele into abantu besiNdebele ndiyangehlula abantu bakithi mina hayi hayi ngoba kathethi kunje umuntu wesiNdebele yi-third vice president kanti thina siyahlala sisemsileni nini kuze kube nini lokho esisemsileni kanti why lati singasange omnye umhlobo la ukuzama ukukhokhela ngoba sokwehlule lokho kwamashoni
Studio 7 Studio 7 linjani tungamili inkomo linjani hayi ukwezweni lethu abantu mabefuna nje laphana kulunge kabayeke ukukhombana ngemunye umnyeli wetubane omunye umnye etubane angeke yalunga mayenjalo laphana into ekhona kufanele ukukhitshisitha abantu khona bezoqala ukukhombana-ke ngeminu isitha esiyiso sibulalela izwe sesiphumile hhayi nje abantu abakhuluma lapha ngoke uchudi abantu abadala njalo impiyo ngeke uchudi bayibone le ndlala le khona ngeke uchudi bayibone le mali engekho ezweni into abayibonayo kodwa ma umuntu ezokhuluma ikudlala ikudlala phela lokhu kukhuluma ngemthwakazi vele into engazaziyo ukuthi imi kuphi mthwakazi bani kayibuye ebantwini ingabe imthwakazi emlonyeni yalaba kuphela ingancedi ngalutho. 2023 kuyokusiya vote, umthwakazi uthi yona kayivoti, isibuya ngezinye indlela ezingasizo. So umuntu obonayo kakhuluma amagama anjengala akhulunywa lawa abantu, ikakhulu abomthwakazi, angitsho umkhokheli womthwakazi, abalandeli bomthwakazi, ungathi bonke nje angake ngeke mbalinganisa ukuthi bafana nami. Ngibona ngathi nje mambabhekile babonakala nje bafana lezi nje ezikhonkotha isigodi esimnyama zisekudeni. Azivele zona zingafaki umcolisi ngekhanda, azivele zona izilandeli lezi ezilandela imthwakazi, izilandeli asobalandeli, izilandeli zihamba lo moya ziyaphephuka nje. Umuntu yena mayefuna into yakhe kayenze thule, engayezi esithi ye wathi amnamboni ngemthwakazi leyo. Abantu bangikhona lawa baqondisa inkulumo njengamadoda amadala afuna ukulungisa ilizwe lakho, awukuvele bephume nje njengejosaka ehamba ngaphandle kwetrack, abayeke le into kakhulu.
Hey, saliboneni kustudio 7, ngiyalibingelela lonke ndawo ngezindawo kunye labasakazi bakhona bomtungamili inkomo bakithi. Linjani kodwa sihlobo? Hayi, kakukho kunengenkutshoyo lapha nje. Khuluma ngale ntombazane yasenkayi lethi siphathele umkhwenyana kobulawayo, umkhwenyana weshono wasibulalayo, igugurawundi lasibulalayo. Angazi ukuthi ngibeni ngindlela zokuxolisa, sezoxolisa ukuthi sethethe umfazi kumbe sethunywe indoda ukuthi ezoxolisa ngaleyo ndlela ukuthi uzabe thiwa imali. Hayi, kuzima lokhu bakithi. Kuye kufanele sihlalele ebe umkhwenyana wasenkayi ephelele khona lenkayi lakhona le koyisezala emashoneni le. Hayi, kobulawayo uzositshela ukuthi usebuye lomkhwenyana usijwayele akabi lomamalo usidelela kabi igugura undelelo lasibulala lelo lakathezi lokalisabulala abantu.
Ye, linjani basakazi bakastudio 7? Hayi bantu, size sidonda lokufaka la ama-odeli. Abantu bakhuluma kuze kube kathathu umuntu wana, asazi ukuthi lani sesisenza njani, silithembe kangaka. Zama ukuphawula la le meseji liyihambise sibili, bengicela ukuthi kumbe lingayiphinda kabili isicelo. Angijayelanga ukufaka kustudio 7. Yakhuza amagweja, amagweja ukuthi akayekele utshwala lobo okuthiwa yintshengo. Phinde sikhuze lalabo okuthiwa ngamabha bambathi labashurupu ababuya emhlabeni wakithi ematapha, bayelaphana bedakwe zinjengu betholele amabhemba, befike bengene ngaphansi beqalise ukudiliza amaphili emgodini bedakwe zinjengu. Abanye bayafika 60 bangaphansi khonale sokuze kulinda i-black boot ngenxa yokuthi abakwazi imvelo lenhlonipho ekhona. Igolide alidakelwa njengu, bengasuki kibo bethwele amabhemba bethwele umona besiza ithi laphana ematapa laphana, kathe sibangaphansi khonaphana sebengamalinda khonaphana. Siyacela ukuthi ojweja beke beyekele ukunathi njengu ngabe siyemgodini. Siyacela sibikele isiphuze logweja lalabo okuthiwa ngamabhambati, bengaphonga ukungena nje bezenza amabhozweli bengakwazi ukuthi benzani. Yabo,
ivukile basakazi bakastudio 7. Hhayi, siyafaka ama-odi elandelana kodwa kafundwa lapha. Abantu umuntu ka-1 uzwe befundwa kathathu, angazi ukuthi kumele wenzeni kumbe kulekhodide ukuze ungene emsakazweni. Hhayi-ke, sizama ukuphuthuma lapha, sikhuze ikakhulu laba abantu okuthiwa ngamashurugu la. Abantu laba kumele bazazi ukuthi lapha abakhona bakwazi ukuhlonipha ukuthi indawo le ndawo ilamasiko. Bathenga amabhemba, bathenga amahloka, bagade izimoto, basuke khona lekibo komhlabulenzondo bethwele amabhemba bezothatha igolide bedakwe zinjengu. Injengu kayihambelani lo muntu otsheketshayo ongena emgodini, umgodi awula njengu. Bangene-ke bedakiwe babuye kithi kwele matapa khona mpana bedakwe zinjengu zabo lamabhemba abo, bafika bachotsha abantu babakhuphela ngaphandle. Enyangeni ezidlulileyo babakhuphela ngaphandle abantu bakuyileyo ndawo, abantu bakhonapho. Lo mhlabeleli lo efelabhusu umarabini wahlabele wathi ungawufika endaweni voqala ubuzikithi. Babe besiyangena-ke khona phana bexotsha abantu baphumela ngaphandle, babe bengena bona bedakwe zinjengu. Wabubadla umgodi qiphu wabathatha. Abakabayekele umhawu lokudakwa zinjengu lamabhembabo, athe sebengamalinda kithi khona phana ematapa.
Salibonani basakazi bakastudio 7 labalaleli bakastudio 7, nalinjani
ukuphila. Hayi, nangiphilile. Lokhulumayo uJoshua Ncube esigabeni seMpani, ukuhlala seJubheki la. Mina ndokudana ngosisi wami lo udadewethu obuya eze ukuthi sibuye lomkhwenyana uze kwethula umkhwenyana kwelakibo eMathebeleland kobulawayo. Mina ngibona ingani ubuye enxele udadewethu. Udadewethu nga uthethe umkhwenyana wamusa lapho kuzalwa khona yena. Wayambika umkhwenyana lapho kuzalwa khona yena. Wathi sengibuye lomkhwenyana bazali bami nangu wamutho lokuthi ngibani. Manje udadewethu khanya ubuye lomkhwenyana, umkhwenyana olisandla ekubulaweni kwabantu beMathebeleland ngeGugurawundi uzemethula. Angazi kumbe udelela usisi kumbe wenzani, kodwa ngakhangela mbonani uyasetshenziswa. Abantu bakulesejweni lapha ke bevula amehlo ngomuntu wakibo ngayisetshenziswa. Kusasa udadewethu uza kuthi vele nyabaza abantu bakithi bazwa ngogodo, yiyona laMandebela njengala. And ngokukhuluma kwakhe ekhululekile ngiyabona ukuthi yena ngakibo iGugurawundi kazange eyibone ukuthi yayisenzani kanjalo. Ayikula muntu wabulawayo, angiboni ukuthi umuntu ingabuya eze kwethula isigebengu saqeda abantu kangaka. Kwaphuma futhi sisizwa lokuthi bathi abadoda esiNdebeleni babulalela ukuthi bathi bethatha abafazi bangkhona beyandisa umhlobo wabo bezalwe nabafazi besiNdebeleni. Yikho lokho kulethele lapha ngosisi. Nyamala nje amanye amaNdebele etshaya izandla, angazi ukuthi angenwa yini. Akubone ukuthi umuntu loyo uyasetshenziswa how many years kuze kufike kathesi kungala development mina eMathebeleland. Sokusisi election sebuya sesithi uza lomkhwenyana, umkhwenyana waqeda abantu. Ngiyabonga hlobo lwami.
Siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amapholisa ohlobo lwe-FBI afike emzini wayengumongameli welemelika uMnumzana Donald Trump ecwayisisa ngodaba lokuthi wadabula ngabomu walahla amaphepha aqakathekileyo. Umthetho welemelika awuvumeli ukuthi umongameli alahle amaphepha omsebenzi mahlayana. UTrump izolo ebusuku wethule umbiko ecothoza amapholisa esithi bekungadingakali ukuthi bazecwayisisa emzini wakhe ngoba abameli bakhe beke bakhuluma lawo amapholisa. Akwazakali ukuthi kuyini okutholakeleyo. Kolunye udaba, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu sezisole ukuhlaselwa kwendawo eduze lesitichi samandla enuclear kwele Ukraine. Lezi nhlanganiso zithi lesi sitichi singahlaselwa kulakho kudala ingozi umhlaba wonke jikelele. Kodwa amabutho akwele Russia alandule ukuthi yiwo ahlasele indawo le esethe sayicala amabutho akwele Ukraine. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo uMnumzana Zenzo Nkomo, saqala ngokumbuza ukuthi impi yakwele Ukraine uyibona njani.
Yebo, msakazi, uPutin ngaphakathi eRussia, njengoba nathi sengenje ngakuthinta lokho, usesenayo isupport, kodwa ke angakunanzelelanga ngesikhathi siya lapha neUkraine ukuthi kungenzeka yini iUkraine ithole ukusupportwa ngendlela ekuthole ngayo emazweni aseEurope nemazweni aseAmerica, ikakhulu ukusupportwa ngezikhali, ngoba yilokho osokusize kakhulu iUkraine ukuthi icishe ikwazi ukumelana neRussia. Kodwa ke iRussia njengezwe elikhulu ngezikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, siyibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi, mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakuma budget emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshona la kungasiza kakhulu uPutin, kodwa okwamanje uPutin ubesese lakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminister wabo uhambela nje amazwe athile la eAfrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ezikhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama-sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ubese senayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singaka.
Hayi, siyabonga ke mnumzana Zenzo Nkomo ocubungula izombusazwe. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidubaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.